Abanye abancedise ukuhambisa abafuna ukungena kuzifundo lezi bagoqela umnumzana Decent Collins Bhajela okumanyano ye-MDC Alliance, umnumzana Mlungisi Dube nomnumzana Mbuso Fuzwayo abalela ilungelo likaZulu, umnumzana Mike Undiweni okuhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, unkosazana Samukeliso Khumalo okuhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development Trust labanye. Benze lokhu kulandela ukuchiywa phandle komsebenzi lo wadabuka eMathabeleland lenkabazo nyakenye, njalo lokwehluleka kwabaningi ukuthi basebenzise ubulembu be-intanethi ukuthi badinge indawo zokufundela umsebenzi wabongi labongikazi. Bathabe kakhulu abantwana abancediswe ngabantu laba ukuthi bayedinga indawo zokufundela umsebenzi lweHarare. Omunye wabo nguMelod Moyo wakoBulawayo othi sekulesikhathi edinga lomsebenzi.
Mina besengive up on ukuapplya inesing vele ngoba mengiye ngaapplya 5 times before ngingatholi iresponse, ningakwazi nokuthi i-application yami ihambe njani. Kodwa this time around si-applyile online and we managed ukuthi sesifika kuma-interviews eHarare. Sithanda ukubonga ama-agents ethu aweBulawayo, uMr D Bhajela loMr Ndiweni ngokusincedisa. Basiphathisile kakhulu from ku-applya, basilandelela singelathemba, basilandelela basincedisa. Sahamba kuma-interviews basisosela ama-fans here and there ngoba bekuyi-last minute, basiphathisa ngazo zonke indlela ebesizidinga.
Lokhu kusekelwe ngunkosazana Conscience Ndlovu.
I-process lay has transformed my life ngendlela ezilandelayo. Okokuqala, isingenze ngaba exposed to i-technology entsha. Yonke into esiyenziwa khathesi siyenziwa online. Nxa u-applya wenza online, ama-responses wathola wonke online. Okwesibili, isingenze ngahlangana labanye abantu abavela endaweni ezishiyeneyo bekhuluma indimi ezishiyeneyo. So isingenze ngakwanisa ukubana sikhulumisane njalo sijayelane.
UThembuluwo Moyo odabuka esilobela uthi wathola imali yebhasi ngenxa yesizo lukaBhajela labanye bakhe.
UBhajela nguye angcedisa u-applya lapha. Wayensendela ama-akhawunti yami le password because ngangela access to i-internet, ngamnika ama-details wangi-applyela. Then ngazothi sengihamba eHarare lapho engangishotiswe khona for an interview, ngangingela bus fare. Wangisendela i-bus fare of amount of about $200 eco cash.
Bhajela uthi wabambisana kuhlelo lolu nabanye abambalwa.
Athi esikwenzayo ukuncedisa abantu abavela ezindaweni abaswele amathuba ukuthi bazithuthukise labo empilweni, asebepasile o-form 4, abanye bepasile o-form 6, ukuthi kungenzakala njani. Kwasekuvela-ke silokhu sisadidekile ukuthi singancedisa njani abantu. Kwasekuvela ithuba lelele lokuthi kuyabhaliswa abafisa ukuthi babe ngomongikazi. Sasesithi sihlanganisa amakhanda silamanye amajaha oNdiweni laboDube oMlungisi ukuthi singancedisa njani abanawethu ukuthi labo bazibonakale bekhona phakathi kwalolu hlelo, bevela ezindaweni kumbe ngathi kuma-background abanqabelayo ukuthi babonakale bephambili ezintweni ezinjengazenezi.
UNdiweni omunye walabo abancedisa kulolu hlelo uthi loba nje kungaba labantwana abazaphumelela kuhlelo lolu, uncedo lulokhu lusadingeka.
Ye, inkinga ezingahlangana la ma-candidates ahambe kuma-interviews for ukuba ngumongikazi ikuthi abaningi bengaswela umbiko wokuthi sebebaphumelele ngoba i-communication ye-ministry iyenziwa ngesiphangiphangi. Sibonile ngesikhathi sama-interviews laphana batshele on average 24 hours before. So uhlupho loqalo lwesibili uhlupho lokuthi abanye bangaswela imali zokugada ukuthi baye endani abaqalisa khona ukufunda, like eHarare besuke emakhaya athini boPlumtree kubochosho kubovictoria falls kubonkayi langaphi langaphi. Okunye futhi kuswela imali yokuthi bathenge izinto ezifunekayo, ama-uniform lezinye izinto zokusebenza ezokusebenza khona ngani ngasebeqazile izifundo zabo.
UMlungisi Dube laye uthi basebenze kakhulu ukuthi abantwana laba benelise ukudinga indawo zokufundela ukuba ngabongi labongikazi.
Benilokuqhatshwa kwamani kwabomongikazi sahlangana lenhlupho eziningi. Okokuqala esikunanzelelayo ngenxa yokuthi lezi zinto zenziwa ku-inthanethi, silendawo ezisemakhaya ezingela inthanethi. Abantu bemakhaya kumele behambe begada izihlahla, begada izintaba, beyendaweni eziphezulu ukubana bekwanise ukubana bebe lamafoni abo ebambe amagagasi ocingo. So kulo hlupho olunjalo esihlangana lalo. Okwesibili, sikhangelele ukubana ukudula ukukhuphuka kwentengo ye-inthanethi. internet kwenza ukubana abantu abaningi bengakwanisi ukubana bedinge la amathuba omsebenzi esingathi ku apply then okunye esahlangana lakho luhlupho olunje ngokubana sananzelela ukubana esingathi iportal ye e-nursing kumbe lapho kusetshenzwa khona okumele abantu belethe khona ama applications abo kwakungasebenzi okwebanga elide kwakuyimizamo yabafowethu ye team yethu yabantu ababe qhubeka befonela abantu be ministry ukubana kuze kusebenze leyo ndaba so siyananzelela njalo ukubana i ministry yayisehluleka ukuthi ikhulume labantu kulesikhathi ngoba kulabantu abatshelwa kusele singathi ngamahola a ikumbe ilanga elilodwa ukubana bebuye beze kuma interview azayenzelwa eHarare njalo lokhu kuyasijengisa uhlupho esingathi ngolwe centralization indaba kabamba zonke ukubana umuntu osuka eVictoria Falls kumbe eWanke kumbe ePlumtree kumbe emadojeni ehambe edlule eUPH eze eBarrenyathu kodwa sinjalo sithanda ukubana sibonge umusa esawenzelwa ngabantu beZimbabwe abathi sesikhala sithi nampa abanaweni labantu abenu behle ukuhamba bancedisa kakhulu ngezimali ngokunjalo okwakathesi abaya kuma interviews basamelele ukubana betshelwe ngokubana kwahamba njani kodwa njalo sikhathazekile ngoba sikhangelele ukubana iministry yayithe kumele beqalise izifundo zabo mhlaka 6 sikhuluma nje kusele ya amahola aphansi kule 24
abantwana abahambe eHarare sebemele ukuzwa ukuthi kuzaphumani kulokhu abakwethulela abaqhatshayo izifundo zabongi labongazi ziqala kusasa ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.